Into edingakanayo ukuthi kuhlonitshwe i-constitution yeZimbabwe. I-constitution abantu abaningi abayifelayo ngesikhathi sempi, abantu beZimbabwe bayizuza ngendlela ebuhlungu kakhulu. Ilamalungelo-ke abhaliweyo kiyo ukuthi ilungelo lokuthi uqoqe kwezombusazwe, ilungelo lokukhuluma, ilungelo lokwenza lokhu lalokhuyana, kubhaliwe konke lokhuyana. Kuyadingeka-ke ukuthi abasezihlalweni lasemagunyeni okubusa bahloniphe i-constitution, bahloniphe amalungelo abantu. Qakathekile khona lokho, noma yiliphi ilungelo kumele lihlonitshwe ngokugcweleyo. Kanti-ke umthetho usetshenziswe ngendlela leyana engakhethi uhlangothi. Umthetho kumele uthi le yi-citizen yeZimbabwe, yi-national yeZimbabwe, kuwumuntu uyisizalwane seZimbabwe. Ingabi le ndaba, ungabi le ndaba umthetho ukuthi kambe lo ngwayiphi iphathi, ngwayiphi iphathi, kungabi khona labo abaphathwa ngcono ngokuba bevela kwelinye iqembu, abanye baphathwe kabi ngoba bevela kwelinye iqembu njalo. Khona lokhuyana kuqakathekile. Kanti-ke singaziphatha kahle thina ngokwethu, siphathe kahle i-constitution yethu, sihloniphe amalungelo abantu. Kuyenza futhi ukuthi lalaba abafuna ukuzohlanyela izimali ezizadala imisebenzi, ezizadala intuthuko elizweni, beze bekhululekile ngoba babe besazi ukuthi umthetho uyahlonitshwa, lokho kuthiwa i-rule of law. Nxa kungekho khona lokho, kwenza labantu besabe ukuza lezi mali eziletha intuthuko.
Baba Nkomo, khonapho-ke kwezelungelo likazulu kuthiwa ibandla lezanu PF lohulumende bakhahlameza uZulu.
Ngingazi ukuthi lapha ibandla lezanu PF labe selingena ngathi, ngoba thina sikhangele ukuthi ngemva kwama-elections kuba lamandla aphiwa amapholisa, kuba lamandla aphiwa i-judiciary, kube lamandla aphiwa i-parliament, okuyikubana olathi njengebandla lezanu PF sabe singaphansi kwemithetho naleyo ethize. Engikutshoyo lapha yikuthi imithetho njengoba uNcube esitsho ukuthi constitution fanele ilandelwe, ngempelampela kufanele ilandelwe. Kungakhathalekile ukuthi umuntu we-opposition kumbe ngebandla elibusayo, kodwa ngendlela yokuthi omunye umuntu uzathi ngoba yena eku-opposition abe seqamula umthetho athi angabanjwa ngamapholisa sefake ibandla lezanu PF. Ibandla lezanu PF labe lingena ngaphi lapha? Ukhuluma wena ngamapholisa ukuthi uqamule umthetho, usuke lapha uya emthethwandaba. Lugatsha oluzimelele lalo lodwa loluyana, uma ukuthi ulecala ulecala, yibo abathonisayo. Angikhumbuli mina kubizwa izanu PF ukuthi izothonisa amacala. Angikhumbuli simiswa thina kuthiwa kona Baba Ncube wena ubuya lapho uthoniswa ngumalaki anguye okugwebayo. Uyakuhamba emgwaqweni uphambanise la uphambanisayo, uthathwe ngamapholisa uhanjiswe lawo engathi ekhothi khona ngale bayethonisisa. Thina sabe singekho. So njengoba sitsho ukuthi i-constitution iyalandelwa, so nxa silandela i-constitution abayibo abaqhuba umthetho yibaphi esingathi ba-implementa umthetho, yizo lezi ngathi esikhuluma ngazo. Kodwa uzabona abantu sebetshibilisa izinto sokuthiwa ilungelo labantu alilandelwe ngenxa yeZanu PF.
Ncube,
into eqakathekileyo yukuthi sikunanzelele ukuthi abavotelwayo babe nguhulumende, yibo abaphiwa amandla okuthi bamise ingatsha zonke zona lezo ubaba uNkomo azikhulumayo. Nxa ngabe selivotelwe laba sezihlalweni, kumele libone ukuthi imithethwandaba isebenza njengalokho i-constitution isitsho, libone ukuthi amapholisa asebenza njengalokho i-constitution isitsho. Lapho kuyabe kungalandelwa kulezi khalazo zabantu, abantu besitsho ukuthi amapholisa lapha akasebenzi ngendlela efaneleyo, kumele likuhlolisise litsho ukuthi hayi, ngemva kokuhlola lokhu silokuqiniso, lokhu kuliqiniso kanjalo. Kodwa iqiniso elikhulu yokuthi abantu beZimbabwe, bantu bakithi, bakhala ngamalungelo abo, kusegcekeni lokho. Sithe sisiya okhethweni siyakwazi ukuthi amaqembu amanye aphikisayo bekhala ngokuthi wona awavunyelwa ukuthi akhankase ngendlela ekhululekileyo, awekho emsakazweni lapha ku-ZTV, ku-ZBC radio nanani, nanxa i-constitution isithi kumele babe khona. Zonke lezo zinto ziluphawu olungaluhlanga okuqakathekile ukuthi sikulungise. Lokhu nxa silungisa, mina kangifuni lokuthinta ukuthi iZanu PF lapha iliyani inhlanganiso lapha, ngifuna ukukhuluma bengabantu beZimbabwe ukuthi nakusasa nxa ngabe labo abasezihlalweni bengasekho ezihlalweni, bathole ukuthi into abayichiye ikhona lapho izabasebenzela kahle sebeliqembu eliphikisayo kumbe bengasekho emaqenjini. Lokho yinto okuqakathekile okufanele ukuthi siyinanzelele, ukuthi nxa umisa imithetho nengatsha zikahulumende ukusebenza, kumele ukwazi ukuthi kusasa uzaba ngomunye ongasela mandla, uzaphathwa njani ngaleso sikhathi. Kumele ukucabange konke khona lokho. Yingakho kumele-ke silungise izinto ngendlela ekuthi zisebenzele abantu beZimbabwe, kungakhathalekile iqembu. Asenzeni sengathi vele kakunamaqembu.
Kuba khonapho-ke Nkomo.
Yeah. Ngiyabonga baba Ncube and wazwa khuluma kamnandi. Uyabona ibandla leZANU-PF lo mangwawe lo mongameli ibabumbile bona inhlanganiso ePollard ehlanganisa ubukhokheli bonke bamamandla athize. Kuyikubana ukuthi sibonisane ukubana iZimbabwe singayikhokhela kanjani, singayibusa kanjani, sibonisane njengoba uNcube ekhuluma kanje. Ngibona ukuthi ngabe asalandelela amazwi kamongameli welizwe ukuthi asihlanganeni thina esithi inkokheli zamabandla athize. Sibonisane ntona baba Ncube ule plani bani.